amabhizimusi amancane aseZimbabwe okwamanje abikwa eqhathe abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million akuthazwa ukuba alungise impahla elohlonzi ukuze benelise ukuyithengisa emazweni aphetsheya kolwandle. Umnumzana Minenhle Ngwenya we-World Hunger Unicef esebenzelana le-European Union uthi baphakathi kokusebenzelana lohulumende weZimbabwe ekuhlomiseni amabhizimusi amancane.
Kulona lolu hlelo lusihlanganise khonapha olescope for IVC, strengthening competitiveness and potential for export for inclusive value chains. Uvelele ukuthini uhulumende weZimbabwe esebenza le-European Union wasayina okubizwa ngokuthi yi-Zimbabwe Economic Partnership Agreement le-European Union as far as u-2012 bekhangela ukuthi kuba lithuba lokuthi ama-SMEs azitholele imali emazweni i-foreign currency lokuthi lawo amazwe wona lawo aphetsheya bayazidinga impahla zeZimbabwe khona lapha ikakhulu ama-organic products achiyeneyo okudliwayo.
Ukosazana Sibusisiwe Bango, umqondisi we-Empretec uthi basebenza gadalala ekuhlomiseni amabhizinisi akuleli ukuthi athuthuke.
Hayi, engakutsho ukuthi umbukiso lo sibone a lot of initiative from ama-exhibitors. Kakhulu ubona besebenzisa izinto ezihlanyelwa kweli elizweni lethu lona leli. Ubona abantu bethatha i-avocado ba-express i-oil. Ubona abantu bethatha imarula ba-express i-oil.
Unkosazana Nobuhle Mazalu, umqondisi we-Back to Basics obesembuthanweni walamuhla, uhlomisa osomabhizimusi ukupha uhlonzi kuzilimo zabo.
I-Back to Basics idila lo lama-farmers, both rural and urban, particularly women and youth, but obaba labo siyadila labo ukuthi ama-producer abakulimayo izilimo zabo abazilimayo bazisebenzise zingaphungeleli kulima kuphela ba-ede i-value so that they can be able to export and bezuze imali ephezulu kulalokhu abangakuzuza nge-produce yababalayo abayizuza nxa bephongukuthengisa izilimo zabo zinga-edwanga i-value. So what we do, we assist them to add value in process ama-products abo for export.
Unkosikazi Providence Moyo, umqondisi we-Divine Pro Skin Care, ubebukisa impahla yakhe kulumkhosi walamuhla uthi wancedwa nguhulumende weMelika ekukhuliseni ibhizimusi yakhe.
Njenjalo last week ngiyongagraduata kuma-SMEs sengisuke from small to medium. Ngilesifiso sokukhula from medium to what? To large. Ngalezi information engisitholayo from all these organizations. As I speak lo nyaka, I've been enrolled kushi export lapha izimra izintrade lezimra bazangincedisa ukuthi ngithole ama-certificate of origin azangenelisa ukuthi ngihambe ngiyosupplya kwamanye amazwe. Just like now ngiyasupply i-Shopis. Last week izintrade isile Zoom meeting bengi-invite ukuthi i-Shopis bafuna ama-products ami.
Umphathintambo we-micro small to medium enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni uvulela umhlangano okusemthethweni ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi bayathengisa impahla zabo e-European Union.
And global, amazwe wonke hlangene, kuyakhanya ukuthi ama-SMEs yibo abaqotha ubuyanga, yibo abadala imisebenzi, yibo njalo abaqotha ubudlwangudlwangu. Ama-crimes ayaba phansi ngenxa yokuthi umuntu uyazenzela, umuntu uzenzele yakhe imali. Labantu abangekho kuma-SMEs bahamba bedlwanguluza abantu betshontsha besenzani. So thina njengegovernment yeZimbabwe sithi thina kuhle kakhulu ukuthi sibe lama-SMEs azenzelayo, abantu abazimele bodwa besenza ukuthi abantu bathole imisebenzi, besenza njalo ukuthi ilizwe i-economy yelizwe iphakame.
Amankampani amancane edlula ikhulu ebebukisa impahla yabo sebelungiselela ukuyayithengisa emazweni agoqela akumanyano owe-European Union. ukuvalwa kwamankampani amakhulu kulandela ukumamanzonzo komnotho welizwe lezijeso zomnotho izizalwane zeZimbabwe sezasungula amabhizimusi bezimele kuthi uhulumende laye sewadala izikhwama emabhanga ahlukeneyo emizameni yokuhlomisa amabhizimusi la ukuze bayenelise ukuyathengisa kwamanye amazwe. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Dlovu.